government yona vele kayiphume ekugcikeni endaba zama-meetings. So khathesi akulama-scheduled talks so far e-government. But esikukhulekelayo ukuthi nxa e-government inga-decide uhlala labodokotela, ibize ama-leaders ethu bekhulumisane, bebone ukuthi what's the best way forward. Kwenzweni ukuthi abantu bebuyele ezibhedlela ukwenza izigulane zincedekane. Kulabanye abalutshwane odokotela lamanesi abalokhu behamba besancediswa ama-patients nje angabe efuna ama-emergencies, but balutshwane kakhulu ukuthi vele singathi ezibhedlela akula ma-services amaningi, kulama-services agcweleyo okusiza abantu. Ama-army doctors akabuyi, akulama-army doctors so far ezibhedlela khathesi.
Ungathi ingxaki kahle kahle ezibhedlela kulezi nsuku kuyini? Kuyasebenzeka yini?
Odokotela bachiya imisebenzi, ama-specialist doctors kababuye emsebenzini, belisana le-government ukuthi i-government ibabhadale imali egwanayo, imali ethengayo. Behluphana le-government ukuthi i-government ibanike ama-PPE, ama-protective personal clothing, ukuthi bezivikele emkhuhlaneni we-COVID-19. Ama-nurses la kabuyi ezibhedlela, lokho bekustrike, lokho bakhala lomsebenzi. Bekukhalela khonokho ukuthi i-government ayibabhadali imali egwanayo, njalo bafuna ama-protective clothing, ama-protective gear, ukuthi labo bezivikele emkhuhlaneni we-coronavirus. Lokho siyibiza i-government, sikhala ku-government ukuthi ikhangele isikhalazo lesi, ukuthi bethengele odokotela, bethengele ama-nurse impahla zokugqoka ukuze bengabambi umkhuhlane we-coronavirus. Okwamanje izibhedlela kazilawo.
Ama-district hospital, ama-provincial hospital, nama-central hospital. Ukuswelakala kwe-protective personal equipment kukhona indawo zonke. Amaphilisi ashort, imitshina yokusebenzisa kayikho. Ukuthethwa kwabantu i-coronavirus akutholakali ezibhedlela. Ikubona lama-reports ama-patients, izigulane ezifayo. Lokho sazama ukuthi zitheste umkhuhlane we-coronavirus egcwele these days. Inyanga edlulileyo lamamansi adlulileyo ebengabhadali imali ehambelana nemisebenzi oyenzwa ngodokotela. Odokotela bafuna imali bebhadale ngemali ekwanayo, bebhadale ngemali yama-US dollar ethengayo, nokuthi ama-RTGS ama-bonds lawa angasathengi lutho, aluza iy'valu nsuku zonke.